bese sazama ukuthi sikhangele indaba yakho nayo nale ngoba kusidanisayo ukuthi imetal leyi isekhothi njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini, bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ubobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzadinda yini ukuthi khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzadinda yini. So ngokunjalo besisayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisa kanjani ngoba esingakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Awu, siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission leyi ekhokhelwa nguMokhande, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasekukhanya ukuthi i-commission leyi kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa-ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission le idingani kobulawayo ngoba phela la abantu bafele eHarare njalo labantu ababuleleyo lo mhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba abangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akulasidingo sokuthi i-commission le ize kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sheke nxa sese-Rainbow Trail kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakale eHarare, bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo kakhulu indaba yombhuqazo, indaba ye-Gugurawundi. Yikho-ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhande ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezoke zingekikhulume nge-Gugurawundi kasuze siyilalele. Basebanika-ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi why kwadodwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadodwa labanye abantu bethu abathathu. Umkhwanazi ngoba kashiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yombhuqazo hamba lodade wabo onguye futhi owabulawelwa umntwana i-Gugurawundi umja owayele 21 years by that time. Batestify-ke lubaba lodade wabo ongunina kalojaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ukuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi wayi basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophele ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa, sisho ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.